umthetho lo babuqande ufike ngesikhathi uZulu akithi ikakhulukazi laba abafika ezweni laseNgilandi abafika ngama-permit bengakucabangela ukuthi kungabe into engenzakala. Babe nokudumala okukhulu kakhulu ngoba iningi kade lokho besalungiselela ukuthi bazame ngazo zonke indlela ukuthi balethe abantwana babo njengoba sazi ukuthi nxa usanda kufika endaweni uyachiya abantwana uzitshela ukuthi yayithanda ngiyebona mina ngingumzali bese kuthi yena ngesikhathini esilandelayo ubusubona ukuthi abantwana bayalandela. So umthetho lo wethu se abaningi njalo uthi abantu abaningi bedumazekile kakhulu.
Ngokuzwa kwakho kuyini okubangele ukuthi eleBhilidane licabange ukwethula umthetho onjalo?
Njengoba sazi ukuthi ensukwini zanamuhla into eqakathekileyo kakhulu emhlabeni wonke jikelele izinto esizibiza sithi ngama-budget. Njalo i-budget leyi kuyindlela yokuthi ilizwe lelizwe liba lendlela elibeka ngayo imali yayo eqondane lezizalwane zalelo lizwe noma ngithi ekuthangelane lama-citizens akulelo lizwe. So okungangokuthi abantwana nxa bekuleli lizwe laseBhilidane abantwana baba lama-privilege athize okufanele ukuthi bengawancitshwa iloba balamaphepha noma abalamaphepha okufanele ukuthi bakuthole. Ingakho uhulumende osegcine wasebona ukuthi abantu lapha sebelethe nxa beletha umuntu oyedwa oyikheweka ukuthi abuye ezosebenza kuleli lizwe uthole ukuthi abanye mhlawumbe kulabantwana abane noma mhlawumbe kulabantwana abahlanu sebebona ukuthi i-deficit noma imali asebeyiluza ekuthineni babhadalele iy'ndleko zalabo bantwana ikakhulukazi esikolo nokuthi njalo bebhadalele emtholampilo nezinye izinto njalo eziyabe zidingakala zidingwa imfanelo zomntwana sebethole ukuthi sekusiba nendleko eningi kakhulu ngoba yena engumzali eyedwa imali yakhe ayibhadalayo e-tax mhlawumbe asithi phose sithi i-50 pound leyo 50 pound leyo ayisayenelisi ukuthi ingakhava iy'ndleko zalabo abanye abantwana abaningi noma ingaze kuthiwa yedwa kungakanani. Yikho sugcine kusenza ukuthi bagcine sebebona ukuthi uhulumende useluza imali eningi kakhulu ngenxa yokuthi thina singabantu abavela phandle kwelizwe sesiletha abantwana ngobuningi babo ukuthi ekugcineni begcine sebesiba baningi elizweni sekugcina kusenza ukuthi ilizwe lisafokete through izinto okufanele ukuthi baspende kizo.
Ubona umthetho lo uzenza njani kakhulu izimuli? Awusoze wehlukanise na izimuli?
Izimuli zizahlukana abakwakade ngoba nxa sithi siyakhangela njengoba ngishilo ukuthi iningi kade besathi ngcono ababuye bezobona bona kuqala bashiye abantwana emuva. Okungawukuthi nxa sokufika kuleli thuba lelo ukuthi abantwana bengasavunyelwa ukuthi babuye sekuzokwenza ukuthi kube nzima ukuthi abazali bahlaliseke kuleliyani lizwe ngoba nxa uzazi ukuthi uhlezi umntwana wakho ongasoze ayenelisa khona ukuthi bezokuvakashela noma bezohlala lapho khona kuyanikeza i-frustration eningi kakhulu emzalini ngoba njengoba sazi ukuthi abanye singabazali babantwana kodwa-ke asiselabo abantwana baselabo ogogo abangabanakekela emakhaya asiselazo izihlobo ezinganakekela abantwana ngendlela eqondileyo. So osekusenza-ke ukuthi ngaleyo ndlela mhlawumbe abuthiye umntwana kuma-temporal basis utshela ukuthi uzabuye ubuye uzomthatha kodwa-ke nxa sekufakwa lo mthetho ofanala nalowo wenza izinto ezimbili uletha i-frustration ebazalini balabo bantwana uphinde njalo udabule izimuli ukuthi zingahlali ndawonye.